iZimbabwe ilabantu abahlakaniphileyo, ayisiyo zithutha. Konke lokhu siza kulwisa ngomthetho ngoba iConstitution yeZimbabwe eka-2013 ipha amalungelo ayinqaba wokuthi umuntu uvunyelwe ukuhamba lapho yakhona, uvumele ukukhuluma lokho okufunayo, uvunyelwe ukucabanga yena okufunayo, njalo uvunyelwe ukungena ibandla olifunayo, mbe ngele-church, mbe ngele-politics, mbe ngele-trade union. Sesibona mhlophe khathesi ukuthi ikhabhinethi ka-ED Mnangagwa ihlose ukuhlukuluza abantu kakhulu, bona ngapha bekhala ngalokho okuthiwa ngama-sanction. Ilizwe lonke jikelele liyakwazi ukuthi akulama-sanction, kule-targeted sanction, kodwa-ke bona lokhe begolomba, lokhe bexhopha abantu, begwenxa abantu. Sithe lokhu thina njengebandla labantu siza kulwisa emthethweni, siza kulwisa ezitrithini, siza kulwisa emoyeni. Singake sayekela phela amalungelo ayinqaba iphongu uchabalaliswa ngabantu ngoba sebehlose ukudeclare i-de facto one party state.
Ingapasiswa lenguquko, ubona lomthetho utshiya eleZimbabwe limi ngaphi kundaba zamalungelo kanye lombuso okhululekileyo?
Yazi, umthetho lo ungabala kuhle ubisela abantu emuva khona le ku-primitive stages, ku-feudal system, lapho ama-kings lezinduna ezazisithi zona ezikutshoyo akuphikiswa ngumuntu, abathi absolutely rights of the kings, okwaliwa ngu-Oliver Cromwell e-Britain ngo-1215. U-king waze wasayiniswa i-declaration okuthiwa i-Magna Carta. Ikula namhla lokhu lingibona e-Britain izinduna njengama-kings awala msebenzi, iphalamende yalo msebenzi. Yikho ke izanu sisibisela khona lemuva tando kayiphikiswa, okutshiwe inkosi kutshiwe nguNkulunkulu. Yikho ke konke lokhu kuyangisa thina, kuyangisa usapho lweZimbabwe, kuyangisa i-Afrika, kuyangisa i-SADC. Kodwa ngokuswela kwenhlanhla uzabona i-SADC ithungamela ukujayiva nokuhlabela ukuthi ama-sanctions awuphume, ngenxa yokuthi labo bayakwazi into abazenzayo asiqondanga.